Kungalesi sizathu abenhlanganiso eye Here to Aid bemanyenela be GN Foundation bekubone kufanele ukusiza abantwana baleminyaka engaphansi kwelithumi lasichiyagalombili ukubahlola lokubatholisa impahla eyenza bazwe ngcono. Kunsukwana yesanda kwedlula amakhulu abazali abalabantwana baleminyaka engaphansi kwelithumi lasichiyagalombili abaphila lokukhubazeka kokungezwa kuhle endlebeni babuthane emahofisini awe Leonard Cheshire Rehabilitation Center emzini weWestwood eHarare ukuzodinga usizo kungelambadalo obeluphiwa ngabenhlanganiso yeHere to Aid. Unkosikazi Tinotenda Chikunya, umsekeli womqondisi wohlangothi lwezokukhulumisana lozulu enhlanganisweni yeDeaf Zimbabwe Trust, uthi leZimbabwe aliqakathekisi kangako udubo lwabakhubazeke endlebeni.
Umntwana mayezalwa uhlolwa ikhanda, uhlolwa ukuthi ikhanda likhulu kangakanani, uhlolwa ukuthi umude kangakanani. Ungakhangelisisa uyabona ukuthi umntwana akahlolwa ukuthi yezwa yini and akahlolwa ukuthi kabone lokuthi kakhulume. Isikhathi esiningi umzali uba lolwazi lokuthi umntwana kezwa endlebeni sokudlula isikhathi eside, okubangela ukuthi noma nxa bekulendlela zokunceda umntwana isikhathi yabe sesihambile and lelo dubo loluyabe lungasasizeki. Indlela zokungenela ziphuza ukusetshenziswa, lokho kubangela ukuthi kube nzima kumzali ukuthi amukele ukuthi umntwana wakhe ukhubezekile.
Unkosikazi Chikunya uthi eleZimbabwe liyasilela kakhulu kwezokusetshenziswa kwendlela zakulezi nsuku zokuhlola abantwana besesebancane.
Kwamanye amazwe afana leSouth Africa basebenzisa umuntu odumileyo oyabe lohlobo lolu olufana lolomntwana lokukhubazeka ukuthi ancedise lokuxoxisana ukuze abazali bayamukele ukukhubazeka komntwana. Indlela zokweseka lezi azikho lapha eZimbabwe.
Abasebenzisana lozulu kwezempilakahle bakhala ngokuthi uhulumende akaqakathekisi lolu hlangothi ngoba ehlala elwabela imali enlutshwana lapho ehlela indleko yakhe kubudget. Kodwa uhulumende yena uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa ezempilakahle. Unobhala ogatsha lwezemali uMnumzana George Gubamathanga utshele umhlangano lentatheli izindaba kunsukwana yesanda kwedlula ukuba kuzathatha isikhathi eside ukuthi uhulumende enelise ukulungisisa umonakalo khona kwezenotho oyiwo obangela ukusebenza nzima kwezinye ingatsha ezigoqela olwezempilakahle.
This economy has gone almost 15 years of under investment.
Umnotho welizwe useneminyaka elitshumi lanhlanu ungaqhubi kuhle, kungekho kuthuthuka okuyinto engasoke yalungisiswa uhlelo olulodwa nje olwebhajethi. Abakhokhela eminyakeni yangemuva baza kufakaza lokhu ukuthi isilinganiso sokungamashumi ayisitshiyangalolunye lasikhombisa ekhulwini esingathi i-97% semali ebephelela kwindleko zakhe kuphela uhulumeni. Isilinganiso sokuthathu ekhulwini i-3% yiyo imali ebekhangelelwe ukuthi isebenze ukwakha into ezinjengomgwaqo, izikolo, izibhedlela lokunye nje okuningi. Iqiniso ukuthi ibinganeli kancinyane leyo mali
ever be addressed in one budget.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Jelesani Ntungakwa uthi uhulumende sewazitshela ukuba umsebenzi wezempilakahle ngowenhlanganiso ezizimeleyo.
Amadoda la kumbeni omama bonaba bakhangelela ukuthi ama-NGOs anjengabo USAID yibo okumele bencedise ezempilakahle.
Uqhubeke uNtungakwa ethi lokhu kuvezwa yikuqakathekisa kwakhe ugatsha lwezomvikela ukwedlula ezinye zonke.
Thina siyenelisa ukuthi imali yonaleyo singayithatha ingxenye yangkhona siyengezelele izibhedlela, imithi, imitshina, sonke siyakwazi ukuthi kulohlupho bani. Siphinde sihlumpe iziphezi siqeda lapho sesigijima sesiyokukhala kwabanye. Kodwa thina ngapha amasotsha ethu esuda. Amboni mina kule kungumcabango wokuthuthuleka ilizwe uyabuqondile nalo.
Babikwa befika phose amakhulu amathathu abantu beZimbabwe abaphila lokukhubazeka kokungezwa endlebeni. Udokotela oyingcwethi kulolu hlangothi eZimbabwe, u-audiographer, ubikwa emunye njalo etholakala eHarare kuphela. Usizo lokuthola ukwelatshwa kulolu hlangothi lubikwa lubiza intengo ephezulu kakhulu eZimbabwe. Ngakho-ke abantwana abaphuma emulini eziswelayo bavame ungatholi usizo ezibhedlela zikahulumende bethembele kunhlanganiso ezitholisa lolu sizo kungelambadalo ezifana labo Here to Aid. AbaseHarare sikhuluma nje bekuhlelo lokuhlola lokutholisa abantwana lolu sizo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.